lami ngibonga ijaheli dala uChris Gande ngokusethulela indaba zalamhlanje ngolimi lwesiNgisi. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 6 ngolwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
abalandeli bebandla nabantu bonke beNkulumane, nabantu bonke bakoBulawayo, nabantu bonke belizwe leZimbabwe, ngithumina abasekele, abavotele ibandla le-RDZ, ngoba ibandla le-RDZ limele abantu.
Umthethwandaba we-nomination court koBulawayo wamukela amabizo abantu abazancintisa kukhetho lokudinga umeli weNkulumane edalele ePhalamende.
Singakhangela especially lapha eZimbabwe esikhathini eziningi lapho kungenela khona abantu bombangazi ikakhulu abezanu, kabangeneli kuyalungisa, bangenela ukuthi bagcine beyibo asebetshintsha imisebenzi yengugu ube imisebenzi wombangazi.
Amacele omabili MDC asola umnumzana Philip Chiyangwa ngokuncintisa kukhetho lokudinga umqondisi wenhlanganiso yenguqu izifa esithi abezombusazwe akumelanga bangenele kundaba zenguqu. Kuwoza Friday lamhlanje silomculi we-hip hop uMsiz K. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-nomination court koBulawayo namhla wamukele amabizo abantu abazancintisa kukhetho lokudinga umeli weNkulumane edalele ePhalamende mhla ka-19 ngenyanga ezayo. Ababhalise ukuncintisa kulolu khetho bagoqela umnumzana Killian Spanda owebandla leZANU-PF, unkosikazi Sibusisiwe Mpofu owebandla le-Renewal Democrats of Zimbabwe, Longwalo Nyathi owebandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe. Isigaba seNkulumane sisele singelameli edalele ePhalamende kulandela ukubhubha kukamnumzana Thamson Ngamahlangu owebandla le-MDCT ngenyanga edluleyo. Amacele MDC wona kasoze angene kulolu khetho. Sixhume isiphathamandla sebandla le-Renewal Democrats of Zimbabwe umnumzana Yanga Moyo, yena othi ulethemba lokuthi bazanqoba kulolu khetho.
Sibhalisile namhlanje, abantu beNkulumane bakhulumile, bathilo namhlanje ukuthi hayi bafuna bona ukuthi basebenzise ithuba labo lokuzikhethela umuntu abamfunayo ukuthi abamele edalele ePhalamende njengakho lokho abakwenzayo ngayena lo ubaba uThamsa Ngamahlangu osishiye emavikini adlulileyo. So namhlanje ibizo likaSibusisiwe Mpofu lingenile kwamanye amabizo abantu abazancintisa ukhetho olwamhla ka-19 December.
Siyabona ukubana leli bandla elisanda sungulwa bese litholile yini usekelo umoyo olokuthi linganqoba kulolu khetho?
Usekelo lukhona, abantu bakhona, iNkulumane bakhona abantu ku-ground. Yikho nje ukubona sikhethe umneli ongumama. Lapha sizama ukunika engathi message kuluntu lonke ukuthi thina njengebandla le-RDZ siyaphakamisa omama.
Ungabatshela wapha amazwi abalandeli bebandla lenu moyo?
Abalandeli bebandla nabantu bonke beNkulumane, nabantu bonke bakoBulawayo, nabantu bonke belizwe leZimbabwe, ngithi mina abasekele, abavotele ibandla le-RDZ, ngoba ibandla le-RDZ limele abantu, ibandla le-RDZ lilobuntu, ibandla le-RDZ lilomkhokheli oqakathekisa ukuphatheka kuhle kwabantu, oqakathekisa ukukhululeka kwabantu, olisana, ozama ukulisana le-violence ekhona, ozama ukulisana le-corruption ekhona, ozama ukuletha umbuso obalulekile elizweni.
Umnumzana Iyanga Moyo isiphathamandla sebandla le Renewal Democrats of Zimbabwe sixoxela ekobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Amacelo mabili ebandla le MTC sesole kakhulu ilunga le ZANU PF umnumzana Philip Chiyangwa ngokuncintisa kukhetho lokudinga umkhokeli wenhlanganiso yenguqu iZimbabwe Football Association esithi abezombusazwe akumelanga bangenele kwezenguqu. Embikweni wakhe namhla umkhokeli welinye lamacele MDC umnumzana Walshman Ncube uthe ukuvumela uChiyangwa ekhokela izifa kuzadiliza ezenguqu ngamandla ngoba engelalwazi ngenguqu. Umnumzana Chiyangwa uzancintisana labathi umnumzana Trevor Charles Jewell lomnumzana Leslie Gwindi. Amazwi kaNcube agcizelelwe licele elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai. Sixhume umsekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Tabitha Kumalo.
Siyakusola lokhu ngoba singakhangela especially lapha eZimbabwe esikhathini eziningi lapho kungenela khona abantu bombangazi ikakhulu abezanu kabangeneli kuyalungisa, bangenela ukuthi bagcine beyibo sebetshintsha umsebenzi wenguqu ube umsebenzi wombangazi ugcine ngazani izifa isiyizani. Njalo futhi singamkhangela uChiyangwa kule mibuzo akade khona ku-ZTV yembuza ngamabala awenguqu wehluleke lokuphendula owodwa. Sithi thina xa kukhulu udaba lokuthi abantu bafuna ukungena emsebenzini wenguqu kakungeni abantu abaziyingcitshi enguqwini lezo ukwenzela ukuthi lathi uma sesiyadlala namanye amazwi siphume sizintshantshu. Hathi lokhu esikubonayo ukuthi uyavuma udobha nethi ngoba naye ngena uvele kazi lokuthi lona ibhora inguqu yangikhona ikhakhi kanye nangaphi.
Kodwa uthi uChiyangwa ulolwazi ngezenguqu njalo ngumuntu ohlezi ephathisa kakhulu ngemali ngakho ulungele ukuba ngumkhokheli laye owezifa. Uthini ngalokho?
Inguqu kayidingi mali. Yebo naye imali yasebenza. Inguqu yaseZimbabwe ifuna ingcitshi ekufundiseni abatshaya inguqu ekugcineni izimali ezibuyayo ngoba sikhuluma kunje nje abaphumayo ukhadibhethi laba bantshontsha izimali ezifa kulezikweledi ezesabekayo. So sifuna ingcithi ezogcinela imali, ingcithi ezokuthi kudlala inguqu. Hayi khona laba aba-OTiyangwa abafuna ukungena ngokuthi bafuna ukuyantshontsha. Uyazi ukuthi angafaka leyo madlana yakhe ayintshontshela uZulu waseZimbabwe uzathola futhi ukuthi angenenye imali abaseyintshontsha. Akhiyane le nguqu kabuye kuzomba ngazo ukuthi lapha sibhedelane. Akhiye abantu abavele bahamba ezikolo bayefundela ukuthi bayempile ngendaba zenguqu.
Unkosazana Tabitha Kumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abazali sebekhuthazwe ukuphatheka ngokugcweleyo ekutholiseni abantwababo ulwazi ngendlela imizimba yabo esebenza ngayo kanye lezimacansini ukuze bazi lapho behlukuluzwa osekuvamile kakhulu elizweni kulezi nsuku. Kubika uMavis Gama.
Emhlangabeni oqhutshwe ngokuqoqwa ngabohlangothi olucubungula kundaba eziphathelene labantwana olwe-Child Sensitive Social Policies, CSSP, phansi kwekolleji le-Women's University in Africa owenzelwe e-Rainbow Towers, ingcwethi zithi balehlandla elikhulu abazali ekukhuliseni abantwana babo ukuze bakhule belolwazi olwanelayo lokuzivikela endabeni zokuhlukuluzwa lokwendiswa besesebancinyane. Umfundisi Mazwarirashe Mabhugu uthi umhlobo wabazali kulezi nsuku yilabaya abangazikhathaziyo ukukhulumisana labantwana phezu kwezehlakalo zempilo, bethi ngoba kuyinto ehloniphisayo bekhohlwa ukuba lanxa bengaqhubeka befihlela abantwana phezu kwalezo ndaba bengagcina bezithola kwezinye indawo, okuyinto eyingozi ngoba bezaluthola ngendlela engayisiyo lolo lwazi. Endulo umzali loba abemuli abanjengobabakazi labo malume bebelomthwalo wokweluleka umntwana ngokumtholisa ulwazi oluyilo phezu kwendlela okumele aphile ngayo.
Umsebenzi womzali ngendawo yemachansini ngeyokuthi khona kumele sifundise abantwana ifundiso zeBhayibheli ngendaba emachansini, ukuthi iBhayibheli lithi lona into emachansini kumele imelele umtshado. Kumele sibe sifundisa abantwana kodwa asikuyenze, angazi ukuthi khona sifuna ukuthi khona abantwana bakhule abe abantu banjani. Silenginga
abantwana ngokwabo abangenela umhlangano bakhala ngokuthi bachiywa ngaphandle sikhathi sonke lapho kuhlelwa inhlelo eziqondana labo bengaphiwa ithuba lokutsho imibono yabo. Lumbono ugcizelelwe ngumunashe Madana, ukhansila kamanisipala wabantwana esigabeni sesilobela enkabazwe, yena owethule umbiko wakhe emhlanganweni lo.
Mina nje child councilor ku government yithi indawo ezingama ezemakhaya ama rural areas i-government ingakwanisa ukunceda ngokupha abantu njengama-youth workers, bangakwanisa ukuhamba befundisa abantwana njengokuthi indaba zokulobola besabancane ngayehlisa inamba yangkhona bengalobolwa besabancane ngoba kule effect yangkhona enzekalayo.
UTruth Chuma wasenyathi High School esigabeni sebubi eMathebeleleni North uthi okunye uhulumende angaphathisa ngakho yikulwisana lobuyanga ebantwaneni ikakhulu abemaphandleni okungehlisa ukuhlukuluzwa kwabo.
Esikucelayo kuhulumende ukuthi uhulumende uzame ukuthi uthathe labo abantwana abangela zindlu zokuhlala, abangatholi ukudla okweneleyo, izame ukubasiza ukuthi bethole ukudla okweneleyo ukuze labo benjani bekhule bebe ngabantu ababonakalayo emphakathini.
Ungenwe ngamalunga edlula kancane amakhulu amathathu abevele emazweni alithumi, iningi lawo kungawezansi lezwekazi le-Afrika lumhlangano wesibili owenziwe ngosizo lwabe-UNICEF le-SIDA. Bekumele kuphawulwe ngokusemthethweni ugwalo lwakuqala oluveza inhlolisiso eyenziwe eZimbabwe phezu kwesimo sabantwana eyeZimbabwe Child Monitor. Seluzaphawulwa ngelinye ilanga lolu gwalo njengoba obekumele abe ngumhlonitshwa kilo umphathintambo wezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uDr. David Parirenyathwa engasanelisanga ukuza kulo mhlangano abaqoqi behluleke ukuchasisa ngokugcweleyo phezu kwalesi sehlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Sokulenyanga ezisishiyagalolunye ugatsha lwezemisakazo olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe lunikeze amalayisensi ayi-9 kodwa munye nje kuphela umsakazo osusemoyeni. Amalayisensi la aphiwe kulokukhonona kwabanye besithi aphiwe amankampani alobudlelwano lebandla elibusayo elezanu PF. Umsakazo osuqale ukusakaza yiya FM osakaza osedolobheni leRishabane njalo ukhokhelwa ngowake waba ngumqondisi we-ZBC umnumzana Munyerazi Wengwere. Imisakazo le iphiwe inyanga phose ezingamachumi amabili ukuthi iqale ukusakaza andubana itatelwe amalayisensi. Isikhathi lesi sizaphela ngomnyaka ozayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo munye wabancitshwa ilayisensi umnumzana John Masuku ongumsakazi odumileyo, yena othi umomo wezenotho yiwo ongaba uphambanisa njalo senqabela ukuqala umsebenzi kwemisakazo le.
khona bo besabhalela bakhipha imali engange 10,000 sisisho 2,500 yakuqala kanye le 7,500 yokuthi babuze imibuzo. Sekuzafuneka nokuthi babe le mali yamalungiselelo yokudinga imibuzo ezijiyeneyo ezizabaphathisa ukuthi benze izinto ezijiyeneyo. Siyabona lokuthi lamasekithalisi avalwa ngakusela mali yokuhlantisa i-advertising. Sibona njalo lokhu yona imali nje lokuyeboleka kunzima kakhulu ngoba sebenzisa imali yakwelinye ilizwe imelika. Abanye vele sebebonile lokuthi kwezinye indawo lapho abanikwe khona ama-license kunzima kakhulu ukuthi benelise ukuhuga abanikazi bamabhizinisi ukuthi bafantishe ukuze bathole imali. Sike sezwa esikhathini esedluleyo labo abavula umsakazo wabo ezishabani besithi abamabhizinisi bakhona esikhathi babuya ngapha eHarare kunokuthi baye kibo ngoba badinga ukuthi lizwakale ilizwe lonke, hathi ukuthi lizwakale esiqintini. Esitsho lokutho ukuthi ngabazwisisi ukuthi injongo yomsakazo wesidaba yiyiphi. So kulusize kakhulu ikakhulu kithi thina abasakazi ukubona imisakazo enjalo ingaphumeleli.
Manje pho njengoba lina lihlala likhala ngokuthi uhulumende kafuni ukulipha amalayisensi kodwa nampa abanye sebephiwa amalayisensi behluleka, ungathini wena lo?
Akutho ukuthi labanye babengenzanga amalungiselelo apheleleyo ukuthi babone ukuthi njengoba into zilome kangaka kuyini abangakwenza nxa kuyukuthi imali kayitholakalanga ngendlela zakulezi nsuku. Ukanambela ukuthi le misakazo yakhona apha elizweni isidinga ngendlela zonke nje ukuthi izinhlelo ezijiyeneyo ukuze izuze imali nalalezo nhlelo zingeke zathakazelwa ngabantu abaningi ngesikhathi sini kodwa bona nxa bethole imali kuyabathokozisa.
Lo ngumnumzana John Masuku, umsakazi olodumo, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. UChris uphinde waxoxa lentatheli zindaba njalo elilunga lenhlanganiso elwela amalungelo entatheli umnumzana Njabulo Ncube, yena othi abaphiwe amalayisensi laba ngabasekeli bezanu-PF.
Labo abaphiwe amalayisensi engakaqalisi kutshengisela ukuthi khona athe be-aplaya bebengazilungiselelanga ukuthi sebelakho ukuthi bangaqalisa. Njalo ungakhangela umumo umkhonomi esikiwo kuba zima ukuthi labo abaphiwe beqalisa. Sengithe njalo uzathola ukuthi khona labo abade bekonona ukuthi abaphiwe amalayisensi awukhaliswanga kuhle. Ungani sebengazathi babonakala ngathi akondile ukuthi besole ukuthi khona amalayisensi lawa aphiwe ngesitangebhange sengani kule nto ngani ifuna ukuvala. Ungabe kuliqiniso lapho futhi njalo kodwa owakhathesi sibona ngani ngumkhonomi.
Manje pho njengoba lina lizahlala likhala njengentatheli izindaba ukuthi aliphiwa amathuba okuthi kube le misakazo lokodwa nanti ithuba selikhona selikhala ngomkhonomi njalo.
Lo mkhonomi uyawufaka ngoba umkhonomi awumanga kahle. Kodwa ngiphinde ngithi njalo amalayisensi la athe ephiwa akhonona ikhonona ngoba sesithi khona abantu abaphiweyo bona lawo amalayisensi akhona bekungafanelanga ukuthi bephiwe.
Umnumzana Njabulo Ncube intatheli zindaba ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Ngeviki ezayo umsakazo wakho weStudio 7 usungula ihlandla lapho esiphatha kabanzi ngonkosikazi Grace Mugabe umngamongameli okhanya eseziphethe esiduwini kwezombusazwe. Kambe ingabe efuna ukuba nguye othatha intambo zombuso la lapho umkakhe esesukile, udlala ndima bani ekugxokozeleni kulokudabukana phakathi kwebandla lezanu-PF kwamanje? Asidibaneni ngeviki ezayo kuleli hlandla sicubungula ukungena kwezombusazwe kukankosikazi Grace Mugabe.
Iziphepheli zeZimbabwe ezabalekela kweleBotswana ngesikhathi sodlakela lwezombusazwe ngo-2008 seziqalisile ukubuyela ekhaya zikhonona ngobunzima bempilo enkambeni ezigcinelwa iziphepheli. Kubika uMartin Gwenya.
Isikhulumi senhlanganiso yesiphepheli e-United Nations High Commission for Refugees, unkosazana Tina Gelly, sitshele iStudio 7 ukuthi kuleziphepheli zeZimbabwe ezifika phose amakhulu ayisikhombisa enkambeni yeDukwi duze kweFrancis Town. Uthi sebeqale ukuphindela eZimbabwe ngamahlekana.
There have been trickles of Zimbabweans returning home over the years.
Kulabe Zimbabwe abaphose babe ngamakhulu ayisikhombisa eDukwi. njalo lokho bebuyela kancane ekhaya ngokuya kwesikhathi.
Ugeli uphikise imbiko ethi simo sedubi yiso esixosha iningi kulenkamba esikhathi kubuya ukuthi ukudla bakuthola sekwehlisiwe njalo lesimo jikelele singanambitheki.
The rations are the same as they've always been.
Akulanto etshintshileyo edubi, lokudla okuphiwayo akunciphiswanga njengokuzwa kwakho.
Kodwa ezinye iziphepheli ezingafisanga ukubethwa ngamagama zithi isimo asisafani edukwi. Lokhu kugcizelwa ngomunye osanda kwethekela inkamba lo umnumzana Shingirai Matondo othi iningi likhala ngomumo okhona litshengisa isifiso sokuphindela ekhaya.
They are saying they're going back home because ama-conditions asedukwi abalungelanga. Babuyela lapha eBotswana becabangela ukuthi bazabona imisebenzi.
Umnumzana James Ncube olesihloko esisanda kuphindela ekhaya uthi ubona kungcono ukuzama ukuphuma phandle ayephanda kulokutshona benquma lemthunzi enkambeni.
Njengomntu lesinini kaDC refugee khona Botswana la mbona kungela nkinga ukuthi bebuyele ekhaya noma izinto zingalunganga ekhaya. Ngapha bebingela nto abayenzayo, bebengavunyelwa ukusebenza, betshona behlezi kuphela.
UJarvis Nkana yena ucabangela ukuthi iningi leli eliphuma eduku alibuyeli eZimbabwe kodwa leqamncele liyedinga amadlelo aluhlaza kwele South Africa.
Amboni liqinisa ukuthi abantu bayabuyela ekhaya. The economic situation ekhaya is still the same. What has changed is the politics is better.
Njalo uthi kabona ukuthi kulesizathu sokuthi abantu abaseze ngontanga njalo belamandla okusebenza bangatshona bevalelwe enkambeni edukwi.
There's no reason why umuntu omncane would want to stay edukwi and take about 11 years until they qualify ukuthi bephume bengene society eBotswana. South Africa offers better opportunities ekwansi ukuthi esebenze khona ngale.
Iningi leziphepheli labalekela kwele Botswana ngesikhathi umumo wezombusazwe kweZimbabwe uchisa ngomnyaka ka 2008 lapho kwaba nokhetho lukamongameli. Imithetho oba isiphepheli kwele Botswana ayivumi ukuthi umuntu aphume enkambeni le ayidinga umsebenzi iminyaka elitshumi ingakeneli. Ngingumartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabrungule Botswana.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukhetho lokudinga umqondisi wenhlanganiso yenguqu izifa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhankaso wokudinga usekelo kwezombusazwe ngaphambilini kokhetho lwaseMyanmar sokufike emaphethelweni. Kulezitshengiso eziveza ukuba ibandla lika Aung San Suu Kyi ele National League for Democracy Party lilakho ukunqoba lihle lithathe intambo zombuso. Umnini plazi elilima amabhanana lo ake wakhokhela ele Haiti bazaphinda banqikilane kukhetho lwesibili olweRunoff olokudinga umongameli. UJovenel Moise webandla elibusayo uthole isilinganiso samavoti esedlula amachumi amathathu ekhulwini 32.8%. Kwathi uGeorge Celestine wathola amachumi amabili lanhlanu ekhulwini 25.2%. Ikomiti yeZifa Electoral Committee yabona ngezokhetho kuhlanganiso yenguqu iZimbabwe Football Association ikhangelelwe ukuhlangana kusasa eHarare ihlolisisa amaphepha labo abafuna ukuncintisa esikhundleni sokudinga umqondisi weZifa kanye lezinye. Isikhulumeli seZifa uMnumzana Xolisani Gwesela uthi ikomiti le izahlolisisa amaphepha okhetho afakwe ngumnumzana Philip Chiyangwa, umnumzana Trevor Charles Joel, umnumzana Leslie Quindi, umnumzana James Takavada abadinga ukuncintisa kulesi sikhundla. Ugwesela uthi bazahlolisisa njalo amaphepha afakwe kuZifa Electoral Committee ilabo abadinga ukuba ngomsekeli kamqondisi weZifa babalisa umnumzana Omega Spanda umnumzana Elkana Dube lo umnumzana Lincoln Mutasa abanye njalo abalamaphepha azahlolisiswa yilabo abafuna ukungena edale lezifa board abaphose bafike iChomi. Asizweni ukweselela ixoxa lo Gibbs Dube.
Ngomgcibelo ikomiti ekuthiwa yizifa elethiwa khona izahlala phansi ikhangele amaphepha abo, ikhangelisisa ibona ukuthi bafanele yini ukuthi bangene kulolu khetho ukuze babe ngumongameli we-Zimbabwe Civil Association.
Ababekukhangela kakhulu khonapho kuyini babakhwezela?
Ikhangele ukuthi wena uhlala kule Zimbabwe yini, ikhangele ukuthi awuzange ube le criminal record yini kudala, ikhangele ukuthi i-experience yakho ebholeni ihamba njani. Njalo thina i-condition ithi umuntu wonke ofuba ngumongameli wezifa kumele abe le minyaka engamashumi amane kusiya phezulu, that is 40 years. So into izinto yabe zikhangele bekhangela njalo ukuthi unomnito ngubani, abantu bakunomntule ngabezifa yini, njalo ubhadalile yini imali efanakalayo ukumbela kulolu khetho lokuba umongameli wezifa.
Ye, imali kade ibhadalwa ime njani khonapho kwesela?
Imali azibhadalwa kulaba abafuna ukungena ukhetho lokuba ngumongameli weziva i-$2,500.
Singathi abaningi bayibhadele kumbe ngikhona bayabhadala?
Labo engikunike amabizo abo bengu-4 babhadalele bonke imali yabo.
Ngaso kubuya-ke umsekeli kamongameli amabizo akhona iwaphi?
Elkana Dube lo Omega Tswanda lo Lincoln Mtasa.
Lakho kusasa i-electoral committee iyabe ihlezi phansi ikhuluma ngabo futhi kumbe bona basoze bekhangele kangako?
Kusasa i-electoral committee izahlala phansi ikhangelisise amaphepha wonke kusukela kuzipoti we-executive committee, ikhangelise abo vice president, ikhangele abo president ibhodi lezimbabwe football association labantu abayi-8, upresident umsekeli wakhe labanye abane 4 labakhethwa abakhethwa mhlaka 5 December. Kuzoba lo muntu ebemelele i-Premier Soccer League i-PSL, kube lomunye uyabemelele i-women football omama.
Uxolisani Gwesela, isikhulumeli sezifa. Woza Friday lamhlanje silomculi wengoma ze hip hop uMrs K.
Usiza Lobuhle Nkomo yena owaziwa ngigama lomsebenzeli iTeamsizi K uqale ezomculo ngomnyaka 2010 lapho acindezele khona ingoma ethiwa Recognition esebenza lo The Virus owiyo ezingene ngayo uhlelo. Uthi ukhethe ukwenza umculo we-hip hop ngoba uhambelana lenkundla i-poetry ngesilungu, okuyinto abeluthando layo ngesikhathi esafunda.
Zomculo lezi ngiqale singathi around about 2010, ikho lapho ngarekhoda khona i-track yami yokuqala u-Recognition lo. Hhayi, yona i-hip hop nje ngithandise kakhulu i-poetry because bengithanda i-poetry yabo. So ngithe nje ngithanda i-poetry lapho ngathi ngibona i-hip hop ukuthi ihambelana le-poetry le engiyenzayo yabona, ngathi singayithatha le-poetry siyifake ngapha phezu kwezingoma kungahamba kanjani.
uMsizi K ufundele ukuba i-accountant enyuvesi ye-Walter Sisulu kwele South Africa, njalo lokhu kudala inkulumo phezu kokuba kungani engenzi umsebenzi lo ekhetha ukwenza ezomculo. Labo ababuza lowo mbuzo ubaphendula kungoma yakhe ethiwa ngubani ozokwenza. Wasebenza lo Msizi K ngoproducer wakhe uSemparashe Kotai, yena owaziwa ngegama lomsebenzi elithi KOD. Uthi uMsizi K ule talenta elimangalisayo ngoba esenelisa ukuloba ingoma ngokucwayiza kwelihlo.
Hayi, indoda le talenta lokubhala le, ngoba ma ungayenza i-instrumental i-beat ayahle khonapho khonapho yahle ibuyele chorus, that's how creativity is. Ule talenta eliningi kakhulu.
Imisebenzi kaMsizi K iyatholakala ebulenjini kuFacebook ngaphansi kwegama elithi Msizi K, kuTwitter @MsiziK, la ku-Instagram ngaphansi kwegama elithi Msizi K njalo. Eminyakeni edluleyo ingoma yakhe ethiwa Secret ibe ingxenye edlalade leqembu le-Mood Freaks ele-South Africa elithiwa Mummified.
Siyabonga jahalezansi kwanele kwalamhlanje, mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo, libe lobo suku obuhle.